o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 3 kumbimbitho 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, owesifazana obesethesa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa asesule lolu daba. Umnotho welizwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobubelo kulandela amanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo. Kuhlelo lwezokholo namhla siphatha udaba lomunye umfundisi wakwele South Africa othi uvuse esinye isizalwane saseZimbabwe kwabafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesifazana obesethesa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa athi akasoze abesacwayisisa udaba lwakhe. Unkosikazi Nyarazo Nyathi umangalele uChamisa emapholiseni esithi umbambe nyakenye eseNorton. Kodwa ngokubika kwephepha ndaba lebulenjini elezimlife.com umamangala kaphilanga kuhle engqondweni. Abomdeni wakhe babikwa beyibo abazise amapholisa. Sixoxe lo mhleli wephephandaba leli eleZim Live umnumzana Mduduzi Mathuthu asichasisela okunengi.
Ufike lapha navikela amapholisa eNorton umama lo ofika waprojuse i-diplomatic passport, which is i-passport leyani iphiwa abantu abaphezulu. La amapholisa eNorton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqakathekileyo. Yikho-ke basebethatha i-case yana baseyihambisa eHarare. Yikho-ke lapha sichwayisiswa khona. Bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bamquestion ngendaba yokuthi bamiganyafo. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engiza ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge igqweta ukuthi likhomisana lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sokumele bakunanzelele lokho. But kukhanya hhayi bebengani amapholisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMisek Sanda esithi yena hhayi umntwana amule nkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi uma ungakhulumisana ngamapholisa le nto yesule kase finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe ngakhona ukuthi-ke icala leli lize lesule lingakathomisiswa.
Ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu kade bezama ukungcolisa uChamisa.
Hey, sona isandla semfene angeke ukuthi asikho empeleni ngoba lakho nje ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icithize le nto. Ungathola ukuthi nje akusimi intolwane okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona obunye ade phezu kwakho. Lokho awungeke uthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule Congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi bangabe bekhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine edliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo-social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ukuthi limifanekiso gayisiyo eka mamangala kube yikufana nanje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uze njalo lawe.
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ukuthi nesihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni, ubani ngubani. Kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media. Ngase ngiyambuza ukuthi kungabe kunguye yini lo muntu wasesiphina, hhayi akusuye. Akusiyo lo muntu. So kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo uNyarazo Nyathi. Lo muntu wonke azinike lo mama usebenza eKadoma, unese eKadoma. So sithole ukuthi i-picture yakhe sigcwele ku-internet abantu bekhuluma ukuthi awu bake i-picture zangaripa umuntu onje and so forth. So ngibona nje indaba leyani ayinhlanga impela.
Umnumzana Mduduzi Mathuthu ngumhleli wephephandaba lezimlife.com sixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobuvelo ngemva kwamanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo aqoqela ukwehliswa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Amafutha ezimota lezinye izinto ezifana lenamnede kuyasilela kanti lentengo yezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu layo kayifinyeleleki. Sixoxele encwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Nxa sikhangela amafutha ezimota akula mahluko. Into ezinye lezi azitholakali ama basic commodities alokho esilela. So angabona ukuthi monetary policy sibuye lati esikubonileyo ukuthi ama banks athengisi US dollar nge $2.50
wona amabhanga la sizwa kuthiwa athengisela amabhizimusi kuphela idola leMelika abantu kazana nje kabawatholi lokho kunjalo.
Khala nje ngani kunjalo njalo khala nje ngani yo i-directive abayinikwe yi-Reserve Bank ukuthi banike priority kuma business hathi ebantwini. So ngibona nje ngani yilo uDuvesi laloyo ukuthi abantu bayebethenga ama dollars kube imali eyaphandle kwelizwe ku black markets nge 4 dollars for ama bond for every US dollar.
Ngokuya kwesikhathi ubona kusiba lobubelo yini kwezenotho kumbe akhona amanyamanyathelo amele athathwe nguhulumende athathwe ngumangutshka ukuze umumo ube ngcono.
Ithemba elikhona ukuthi nxa imali evela ku ugwaye nxa imali le isi singaba le foreign currency enenganyana ukuthi amanyathelo lawo awe monetary policy ayebe eqalise ukuthengisa ukuthi engasebenza yini. Kathesi uDubo esidlalo ukuthi i foreign currency yonke esiyipholayo sifuna ukuthi sisebenzise masinyane. So asila ama reserves asila ndlela yokuthi sigcine foreign currency esiyitholayo. So ithemba ukuthi nxa i tobacco selling season ingavuka okupheleni kwenyanga leyi esizaba le mali i foreign currency enenganyana yokuthi singaqalisa ukuthi sibone ukuthi ungaba le ngqukuwo yini kuma measures lawa announce ngumangutsha.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ezenotho sixoxela eseHarare. singene kuhlelo lwabo sakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingomike Gobe kuliviki sithinta indaba ezokusakaza sixoxa lomnumzana umthabisi Onias yena onguproducer njalo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi OnV TV yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo esijeneyo zikamamona kude umthabisi ube ngomunye obekuhlelo Mandela Washington Fellowship asambeni kuye siyezwa okunenge. Mthabisi ngiyakwamukela kuhlelo budwami unjani?
Sawubona mnumzana Mike. Ngiyajabula ukuba nangixhumena lawe ngemva kwesikhathi eside kangaka soloku sagcina ukuxoxa ngesikhathi nisavela kwele Melika ehlelweni leMandela Washington Fellowship.
Asiqaleni khonapho uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngombono wakho uhlelo lolu lukusize okungakanani ngasemsebenzeni wakho wokuba yiproducer?
Ngesikhathi mvela ku program le yeMandela Washington Fellowship ngathi ukufunda okuthiyeneyo, ngathi kusuka mvakashele istudio sase Albuquerque Studios sona esise New Mexico lapho ngafunda khona ngathi kubona indlela bona benza ngayo inhlelo zabo zama TV. Ngathi semphendukela lapha ekhaya ngazama ukuthi ngiphakulele lokho engangufundile ngokuthi mvule sami studio lapha e-town yaseBulawayo khona nje ngokungekho lula ukuba na ngilungisele lokho engangubonile kodwa ngazama nje ngalawo amandla amancane engangilawo ngathi ukuvula istudio sethu se OnV TV esaqala lapho esathi ukuqalisa khona inhlelo zethu ze-television esathi ukuzithengisela kwele ZBC ezidlala khona ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso manje.
Njengomunye wabasakhulayo olenkampani yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo esijeneyo zikamabona kude, awusitshela ukuthi ngasemsebenzini wakho ubhekana ngenkinga ezinjani?
Thina njengabantu abasakhulayo lapha kwele Zimbabwe sibhekana lenkinga eziningi kakhulu. Okokuqala, singathi thina yinkinga yokubana sithole imali esingayisebenzisa ukubana sakhe siqhubekise amabhizinisi ethu. Uyananzelela ukuthi esimeni esikuso eZimbabwe imali esiyisebenzisayo ayisele thina singathi yi-value efana lakudala. Sithenga ama-material khathesi bafuna ama-US dollars ukuthi siyithenge. Ukuthi uzothenga i-US dollar leli khathesi alikusabambeki eZimbabwe. Usunazelela njalo ukuthi ama-rent esiwabhadalayo lapho esisebenzisa khona ama-studios ethu asisenelisi ukuthi siwabhadale khathesi ngoba siyakhwela. Kodwa usuthole ukuthi imali esizibhadalwayo azikhwele. Xa njalo lathi sezama ukuthi sikhweza wethu ama-price intengo yento esizenzayo akuyenzi ngoba sigcina sesilahlekelwa ngama-customer.
Ngike ngakhangela ikhasi lenu ele-Facebook ngabona ukuthi lilohlelo eliwusakazayo emsakazweni we-ZBC njalo i-DSTV ebizwa ngokuthi i-Pink and Purple ekhanya ngani yona ile njongo yokuthuthukisa imisebenzi yabantu abesifazane abajeneyo. Asixoxeni kancane mayelana lobudlelwano obukhona phakathi kwenkampani yakho i-OnV TV njalo umsakazo we-ZBC njalo i-DSTV. Imisakazo lena iyahlawula na imali esuthisayo ukuze uqhubekele phambili ubathengisele indlelo zakho?
Kuyasijabulisa kakhulu njenge-OnV TV ukubana sibone uhlelo lethu lathi luphuma kumabona kude. Into engayitsho mayelana ngobudlelwano obusuka bube khona yithi singathi leze TV ukuthi imali mhlawumbe ebhadalwayo kulelo hlelo asomali enelisa kangako ukuthi sibhadale abantu esisebenza labo. Sikoda senelisa ukuthi sipheke futhi omunye umdlalo ongasingathi thina ngo-season 2. Njalo ubusuthola ukuthi isikhathi abasithathayo ukuthi bebhadale bake bethathe nje isikhathi eside bengathanga ukuhlawula kodwa singathini akulanto esingayenza kangako kuyamele sisebenze lakho. Kodwa nje sisibona ngazathi kuzamele sizame ukuthi sithengise ezinye inhlelo kwamanye ama-TV stations ukuthi senelise ukuthi ibhizinisi iqhubekele phambili.
Hayi Mthabisi mnumzana, ngicela ukuthi utshele abontanga abafisa ukuba yi-producer amazwi enkuthazo.
Engakutsho kwabasakhulayo yikuba nami kuqakathekile ukuthi benanzelele izipho abalazo. Kuqakathekile ukuthi senze into esiyithandayo. Ukuthi lanxa into le ungenza ungayibhadalwanga, uzayenza ngenhliziyo yakho yonke epheleleyo. Njalo sikwenze ngamandla onke silayo. Ngoba nxa ungaqali i-business, mhlawumbe ngathi lokhu mina engikwenzayo i-business lami, kulesikhathi lapho kusuka kube nzima khona. Kodwa ngingacabanga inhliziyo yami ukuthi ijabula kanjani nxa usenza lo msebenzi. Ngiyangithokozisa ukuba naniqhubekele phambili ngiwenza.
Mnumzana Mthabisi Olihas, ngiyabonga ngokungena kuhlelo bafo lani Zulukandaba. Siyabonga ngokuba lathi kuhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3. Kwanelo kwanamhla, asidibaneni kuhlelo The Connection ngolwesibili olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Sibonge uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Sinana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
masiko
babelo bola
usenzi
izulukandaba lingalithola njani lapho likhona ke endaweni zonke zomhlaba. Yeah, lamhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluphathe umphakathi kakhulu kulapha ke kwele Zimbabwe. Ludaba lwabo mama asebekhulile labo baba asebekhulile abathandana labantwana abancane. Lapha ngilobaba Ezra Chisa Sibanda, ngibese siba lo mama uShila Sibanda. Kodwa bala buhlobo phela abantu laba. Ngingabona ngazani le nketha abetshaka. Ye, Sibanda, unjani mntawe?
Ngiyaphila njani?
Impilo yakhulu. Masibanda, unjani?
Ngiyaphila linjani?
Hayi, siphile kakhulu. Ye, siqalise ngawe sibili. Kambe abafana laba asebengani bathandana kakhulu, labo mama asebekhulile, kwenziwa kwini kulokho?
Abafana asebengamavila kakhulu. Okunye abantu both sides sokuhambisana nokuthi kukhangela ukuthi imali akulamuntu ongahamba lo muntu omdala lapha engilamali kumbe lo muntu omncane mangelamali. Into sesigijimisa imali inotho, asisakhangeli age, sokukhangela inotho kuphela. Nasesitshela ukuthi sesilandela njengase silungini ukuthi abelungu bathi khona i-age ayisho lutho but kuyatsho.
Ye, Sibanda, nantuta.
Into khona lapha ke Dube lawo lo dadewethu lapha, abantu lakha kushilwe ukuthi sokugijiniswa ke imali. Isikhathi esiningi laba ke omama sebekhulethe ngosho ugamama bafuna umfana omncane ukuthi bazibone bezenzela abana songamantombazana la bazwenga nabancane. Uyakwazi umama le 45 years nceda nalo mfana le 22 years uziza la engane semncane lanxa ehambe ebanganini bakhe sesizwencane. Ngoba yonina abahlangana laba abadala labesayizakhe bezibona ngathi sezidiniwe. Yikho sigijimisa labakhala abancane. Yikho ubona abaningi osho ugamama benika labafana-ke imali bebathengela impahla ezintsha amadizayina bebanika lezi mali. Ngoba ebenezi ukuthi azizwengani laba sesengumntwana lwa nomama kade hhayi iminyaka esihambile. Kukanti-ke obaba laba abaningi labo kunjalo. Nxa ibona-ke ule 55 years sedana nalo mntwana le 24 years uzizwa naye nandijaha yena-ke njani onika lwana umntwana-ke imali emncane ukuthi la azize ezigqade ngayo.
Ye, khonapho-ke Masibanda okukhulunywa-ke ngumdawini. Umdawini uyayibeka sibili ukuthi phela lawo nxa sungani sugugambijana uyawufuna uzibone ngazani lawo mutsha phela.
Hayi, mna avumelani nakho lokho ukuthi kubana kuthiwa uzibona ngathi umutsha. Mna ngibona ngathi nje kuyabe bona ababafana yibo abafuna ukuthi esikhathini esiningi ngathi uyakhangela umuntu omncane lapha ethandayo lo muntu omdala yena lo nguye abe le mali kulalo omncane.
Kodwa wena umama lwana Masibanda, ngiyembuze khona umamena lwana nxa ele mali ungifunelani umfana omncane? Andi yena imali izavela kuyimameni kumfana omncane.
Yikho phela ngithi khona abafana abancane yibo abashela oshuga mama yabo befuna imali bemphathe kuhle. Anti yabona into yakhona. Umama la esethola isiphatho senesana osiphathiswa ngumfana lwana sebebona ngathi bayalingana kukanti akabalingani. Uyabona?
Mhm. Kodwa ke phela abadala baya benyonkoloza phela into ezinje. Masibanda.
Inyonkoloza ngokuya kwesikhathi vele yikho phela okugcina ukuthi hey mina futhi ngiyesaba njani ukukhuluma into ezingafanelanga ngizikhulume. Wena uyabona ukuthi lapha selikhulile selisiyalima emasimini akusalimeki. Omnye sephuma sesiyadinga inkomo ezilimayo, ngiza kubeka ngesintu. Inkomo ezilimayo ngoba lezi ezinye lezi sezindala azisalimi kuhle. Ugcina suvale uphuma khona lapho ukuthi ngoba vele liyani inkabi yakho liyani okulima ngayisigugile.
Mdaweni, lapha sibili ngumzekelo sonzima lo.
Yikho engikukhulumileyo ukuthi isikhathi esiningi labo mama labo kwesikhathi nasebona la engani ke ngaba abalingana layo ngoba badala kulaye ecansini ngaleso kuzwanzima sedinga umfana ozamenza ukuthi azise ngani mutsha la siyadinga lo mfana omncane ngoba igazi sakhijini ukuthi lo mfana ozamenza ngani azise ngani mutsha azike jabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona labangani bancane abone ejabula khumbula izikhathi zakhe bezana ukuthi hey ngesikhathi sami lo mntwana ebengenamxhilika yilokhu evukeke ishaye imakeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Ezra Jesus Banda yena okhonangale ke kwelebhilithane, mbonge njalo ke unkosazana Sheila Sibanda laye ukhonangale kwelebhilithane. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyo wagcina amasiko
wawo
manyama bayawagcina amasiko.
Sibongeke itshaye elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu unsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lakubabukeli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngiphethe indaba mhlawumbe engathinta ke abanengi esingathi siyithatha kulo iBhayibheli ugcela uGenesis usencwadini yesihlambulo. Indaba yalezi izimanga isindabaphenduli lezigigaba esizizwayo ezokuthi kulabantu asebevusa abantu ekufeni. Uyabona indaba le iyamangalisa kayimangalisi ngoba ma ubala iBhayibheli kuMateyu loLuka loJohane loMarko uzafica ukuthi uJesu uyatsho yena ngomlomo wakhe ethi ngezinsuku zokugcina lizabona ongazange kubone ngoyihlo laboyihlo omkhulu. Abuyatsho langale uMalaki eTestamenteni elidala ethi zeza izinsuku lapho uzakwenzakala khona izimanga elingazange lizini. Sikhuluma ngendaba yalo umuntu okuthiwa uvusiwe ngumprofesi thize ngale kwelesi South Africa. Baningi bonaba abazibiza ngokuthi ngabaprofeti asebengene enkathazweni ezimangalisayo ezibangela amahlazo amanye amakhulu kakhulu. Le undoda nxa sikhangela uNkulunkulu nguye umdali womuntu njalo nguye ophetha impilo yomuntu uthi ungu-Alpha ungu-Omega ungokuqala ungokugcina. Akekho omunye olelungelo lokudala impilo ngendlela ayidala ngayo abeyithathe ngesikhathi afuna ngaso lowo muntu. Laba abazithi bangabaprofethi kangazi ukuthi bona enhliziyweni balenhliziyo yini, iBhayibheli bayalibala yini, bayalizwisisa yini, bayathandaza badinga indlela kuNkulunkulu na kumbe bazenzela okwabo? Ngoba sesibona nangwena lowo mprofethi uthi umuntu ufile kanti umuntu kafanga beliqhinga nje ukuzama ukwenza imimangaliso njengoJesu. Uyathatha umuntu oziphileleyo, indoda eqinileyo, enze bonke ubutsotsi obudlula otsotsi abakhulu abaziwayo, abe sesitemtini ufile, buyake lapha enkonzweni ngizokuvusa, enze konke akwenzayo kodwa kube lizaba ngoba nale indaba isobala. Thina abanye savele sayisola kwasekuqaleni ngoba siyazi ukubana impilo emsesandleni sikaJehova. UJehova nguye ophayo, nguye othathayo impilo yomuntu. Lo undoda nje uthole abantu bedubekile, bedungekile emphefumulweni ngobana ungananzelela izikhathi eziningi abantu bangena ebunzimeni bayabamba bafana nelo muntu ogalulayo uzama ukuthi aqine ngenqodi kumbe ngemizi eseceleni yomfula. Ilizwi lithi libananzelele bona babanjalo ngoba lizababa babona ngeziphelo zabo ngensuku zokugcina. Umuntu wadalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu nguye owenza impilo ibe khona, nguye othi nxa esevumile impilo iphele. Kambe aluba nxa bonke labahambayo beyakuvuswa, icebo likaNkulunkulu sengithe lona elomuntu lokuphila bekuya kuba njani na? Bazalwana abathandekayo, abantu abayekele ukudlala ngoNkulunkulu kabashumayele ivangeli lokuphila, hayi khona ivangeli lobuguluva. Abantu kabatshelwe iqiniso ngoNkulunkulu, bangadlali amandlwane ngaye. Uyasho uthi lingaliphathi ngeze igama lami ngobana uNkulunkulu ololulako olungangalisayo liyeza uswazi, hayi khona kubaprofeti kuphela. Yabona abo ababasekelayo labo ngabake bahlale phansi bangabi izimula, bathatha amabhayibhili bazifundele.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyikhuleke uNkulunkulu olungileyo, wena ongusomangaliso, sicela ukukhanyiselwa nguwe, sicela indlela ecacileyo utshengise abantu bakho, bangaphambuki endleleni. Nika abantu bakho ulwazi lokuhlakanipha, sifundise ukuba sizibalele imibhalo singalahleki. Konke sikushiya ezandleni zakho, ngoJesu siyakhuleka. Amen,
amen. Mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Ngizibongela lami lapho ngithile uNkulunkulu asenzele umhla, simkhonze ngeqiniso.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi iThandeko Zintimkandla. Asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile njalo lafunda okunenge ngabaprofeti bamanga kuntshumayelo kamfundisi. Hlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Nkulunkulu wami. Singakehlukani sikhangele bezihamba phambili. Udaba lokudlwengula obeluseteso umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa solwesulwe ngamapholisa ngemva kokuvela ukubana umamangala ungumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo. kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungamili inkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.